Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuse ni mtuagasi ngomvulo mhlaka 18 kumpalakazi 2021 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili 2138 belo mkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezimbili ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo 2138 luthi njalo kubhubhe abathathu. Lokhu kukhweze inani labaphethwe yilomkhuhlane kathesi lisuka kunkulungwane ezingamachumi amathathu 30,705 lisiya ku 32,626. Asebefile sebezinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,738. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili 12,059. Abahlatshwe esibili baphezu kancane kwenkulungwane ezilitshumi 10,080. Abalaliswe ezibhedlela ngenxa yomkhuhlane sikhuluma nje bangamakhulu amabili alamachumi amane lambili 242. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ubanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Iofisi kaRamaphosa ithi uqale ukungezwa kuhle ngemva kokuphatheka kumbuthano wesikhumbuzo sowake waba ngumongameli phansi kombuso wabahuquluzi umnumzana Frederick de Klerk. Kodwa ithi usesimeni esihle njalo uyelatshwa. Yena uRamaphosa uxwayise abantu abalokhe bengakahlatshwa ukuthi benze njalo ukuze bavikeleke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda.
Lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi izokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ke ngithi ominista abanjengomtswaledi abaye batholakala nabo bene-corona emalangeni okusho ukuthi ngoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi kungaba impangela eyenza ukuthi nagcine esikululekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwa kungoba beneyinsolo ngoba kuneyinkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaza, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapha ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokhu bengathi badonsa inyawo kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona ikakhulu kuleli vikelile sike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
ungathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe Omicron kubethusile yini abantu umhlawumbe labo ekade bengafuna ukuhlatshwa ungathi sokutshintshile sebe siyahlatshwa na
ukutholakala komkhakha lona owe Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha eminye ehlukileyo ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo
kuyini ongakukhuthaza abantu
abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelelana kwalomkhuhlane
uDokotela Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-African Diaspora Forum sixoxela ekwele South Africa Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka izaba nzima kakhulu ebantwini abanengi ngoba kabalamali ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo kanye lokuhlasela komkhuhlane weCOVID-19. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo
singena ke kulikhefu siphakathi kwe-lockdown so ngumnyaka ke onzima u-2021 okwedlula ke u-2020 ngoba phela u-2020 kwakungani sokuvulekile ke mbijana kanti ke ku-2021 kuyabe kuvaliwe xa sikhangela ekuhamba-hambeni kwabantu loba nje izikhathi zokuvulwa kwama-shops singani ziyekethisiwe xa sikhangela i-curfew isikhathi eqala ngaso sibona engathiwa kona i-curfew ingcono iyavumela laba bakhona ukuthi bekwanise ke ukuthengathenga behamba-hambe kodwa ke siphakathi kwayo phela i-COVID-19 ilokuhlasela sikhangela inombolo ziyakhuphuka singazi kusiyafika lelo langa elekhisimusi ngokwalo ukuthi bangakike abasabe sebehlaselwe njalo siyabe sesikusibanga siphi
Izisebenzi zikahulumende ziphakathi kokuthola amabhonasi azo kumankampani azimeleyo khona kwenzakalani
okwenzakala ku public service kusuka ke kube yikho okulandelwayo ku private sector esikhathini esiningi xa uhulumende enika iholo laba ku private sector labo bayenza okufananayo esikuzwayo ikuthi amakhampani lawo ayabalwa abathize bathi hayi kube lobubelo ubaza zama ke ukunceda izisebenzi zabo abanye bayakhala njalo akufanani kanti ke kujwayelekile nje ukuthi kungafanani abakhona abatholayo bakhola abangatholiyo so ku private sector singathi sithola ke ama mixed reactions ama employers asithi hayi kunzima asoze bekwaniseke ukunika lutho abanye besithi hayi bazanika lapha abakwanisa khona
Abaqhathi kukhona yini ongabakhuthaza kumbonga abaxwayisa khona mayelana ngeholo lezisebenzi
Abaqhathi siyabaxwayisa sibili siyazama lapho esikwanisa khona ukuthi sibazise ke ukuthi ukuze phela umnotho ukhuphuke kube le demand ama products abo ke lama services abo ke akhuphuke kuqakathekile ukuthi izisebenzi zibe le mali yesikhwameni nxa ufuna ama sales ukuthi akhuphuke akula abanye abantu abangathengi ngaphandle kulabo bantu ke abakusebenzelayo so siyazama ke ukuthi sitwayise abaqhathi ukuthi asincedisaneni ke ukubooster ke ezomnotho sincedisana ngokuthi sibone ukuthi siyabhadala ngesikhathi esiyiso njalo siyabhadala ngemali yelohlonzi njalo njalo siyabhadala ke ngesikhathi okufanele izisebenzi zitholeke imali ukuze phela imali le iphenduke njalo kube yiyo imali ezakwakha ka ezomnotho so kuqakathekile ukuthi sincedisane ke ku aggregate demand ukuthi ama products ethu ke athole abantu abawa kichimelayo ikuthi abantu babe le mali esikhwameni yikho esikucebisayo ke kubaqhatshi ukuthi hayi asibopheni ibhanti okufana nayo okutholakeleyo asikusheni okufana nayo sithwale lumsebenzi kanzima ndawonye kungabe luluhlo lulodwa nje olukhalayo abanye behlezi kakuhle so siyaxwayisana sibili ukuthi hayi umnotho nje loba ubungakaze ube ngcono kodwa ke kasikhangelanini phela ukuthi bakhona ke abaphasi kakhulu bangancediswa ngayiphi indlela
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU Amalunga ezanu PF azancintisa ukhetho lokudinga inkokheli yalelibandla ezabelweni aphakathi kwemikankaso yokudinga usekelo ethembisa okuchiyeneyo. Omunye wawo ngumnumzana Belief Gawule ofuna ukuba ngumgcinisihlalo wezanu PF yamathebelele North. Okwamanje isikhundla lesi siphethwe ngumnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakalayo kulumango. Lanxa izanu PF ingakatsho ukuthi luza kwenziwa nini lolu khetho lubikwa solusondele. Sibuze uGawule ukuthi kungani edinga lesi sikhundla.
Ayisimi nje ngingugawule ngithe ngasukuma ngathi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Hayi, ayisiyo into ekade ngingayenza leyo. Into enzima kakhulu ukuthi umuntu asukume simile ethi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Uyaqalisela ngabe umsebenzi omkhulu kangaka. Okube khona ukuthi ama-districts ethu eMathabeleni North bemelwe ibukhokheli bephathi abe yiyo angicelayo ukuthi kangime ngibambe lo umsebenzi. Akuqalanga kathesi, uqale nje kumnyaka lwana ophelileyo baloku bekukhuluma nje bekulinganisa. Kuthe kathesi sokusiya esikhathini sokuthi sokusondele kwangikhona kuvuthwa i-women's league layo yahlala phansi yakhulumisana yakhokasa neyangilanda yakhulumisana lami kwaze kuthi labo ama-representatives amanye ama-DCs angilanda ahlala phansi bayenza i-caucus bangibiza bahlala phansi lami bangikhetha njalo ukuthi kangikhokhele i-province yeMathabeleni North. Abantu bababonayo ukuthi ngenxa yobani lwana singamfaka laphana ngasenzela ngcono ubani lwana singamfaka laphana senzela ngcono usekelo engilitholayo kuma-DCs la luyangithokozisa kakhulu njalo ngizimisele ukuthi umsebenzi lo onzima kakhulu kangaka ngiwuphakamise ngimele abantu bonabo abayibo abangikhethileyo.
Kuyini okuthembisa abasekeli bezanu PF lubana bethe bakukhetha
kule daba lo devolution intuthuko ezigabeni kulo daba lwe empowerment ukuthi sinanzelele ukuthi abangabethu labo siyabancedisa ukuthi banothe kube sokusithi ke lokudaleka kwemisebenzi. I-devolution yinto enhle kakhulu ikakhulu thina njengabantu be-Mathi North esilomnotho omkhulu kakhulu omningi kakhulu kwe-province yethu ezemvelo zethu lani lento ngathi kade sikule gwayisha ngani i-projects leyana hayi i-province yethu vele yona inothile xa sesikhangela nje ama-provinces elizweni i-province yethu inothile kodwa ke ngokunjalo kumele imisebenzi ibe kakhulu ngiyabona aba abantu ebesesigabeni sethu asiyali ukuthi abanye abantu bengafika labo bevela kwamanye ama-provinces bezoyenza imisebenzi yabo abalobungcwethi kiyo njengamadokotela kumbe lani lani abafundeleleyo imisebenzi esiyabe singalabo kodwa eminye imisebenzi yabo wonke wonke leyo ngiyabona aba abantu besigaba sethu khonapha ezigabeni zethu so sifuna ukuthi i-devolution siyiqinise ngifuna ukuthi ngiqinise kakhulu indaba ye-devolution endabeni enjengale kwezinye izigaba nyananzele into ntanga ama-youth anothile kakhulu thina sibe sesimangala ngapha kithi kwemathebeleni North ama-youth ayaswela ma abayanga kodwa indawo yethu inothile kakhulu lomnotho omangalisayo.
ukhuluma ngenhlelo zentuthuko kodwa bakhona abathi uhulumende weZANU PF sehlulekile kulalutho olutsha angalupha abantwana beZimbabwe.
Abantu uhulumende sehlulekile ngakhona kwesikwethulayo lapho kwe-devolution lentuthuko le-empowerment le-employment creation. Uhulumende phela akukhangele nxa sikhuluma thina nge-devolution nale sikhangela nge-province yethu eMatabeleland and North Province. Uhulumende uyadeploy abantu ngitshele partla yadeploy abantu ukuthi bayiqhubele umsebenzi. Abanye abantu bengazehlulekela asekwehluleka kwahulumende kuyabe kuwehluleka komuntu. Kufana lokuthi unganika umuntu insimu yakho umnike wonke lama-tools wonke lenhlanyelo angaphumela lutho kodwa unika omunye ngale asebenze aphumele lutho. So kuyachiyana ke ngokwani abantu bayadeploywa bezehlulekele kwesathu emsebenzini kwese kublenywa uhulumende. Abanye abantu njalo bukhokheli ephathini abanye abantu bebe ngabantu nje abangama-placeholders ababambileyo kuphela bengalanto abayenzayo ngoba umsebenzi lowu esikhuluma ngawo owobuchairman ngumsebenzi onzima kakhulu owokuthi sibili ungawusebenza ukuthi nxa i-terms iyaphela ungabona ungawubalekeli ukuthi uchiye kutho ukuthi hayi kulokunye kuyabe kungahambi kuhle uyakuvela ungasebenzi but nxa usebenza uzafisa ukuthi mana ngeke ngiyephumula mbijana ngenze okunye. Umsebenzi onzima kakhulu. So uhulumende kayehlulekanga, kwehluleke abantu abathile abathunywayo nguhulumende. Umongameli ufuna abantu bamncedise emsebenzini leyi, upresident ufuna abantu abamncedisayo. So ngako ke kuqakathekile ukuthi upresident athole abantu abaqondileyo njalo abazasebenza gadalala ukuthi abantu bananzelele ukuthi balabantu ababamelayo ezigabeni zabo.
Umnumzana Belief Gawule ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo weZANU PF eMathebeleland North. Sizaxoxa njalo lalabo ancintisana labo kumalanga alandelayo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi liyanda inani labantu abaphethwe yi-COVID-19 abalaliswe ezibhedlela. I-Newsday ibika ukuba inhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe ithi izimisele ukumelana lemizamo kahulumende yokuyithathela lumsebenzi. I-News Zimbabwe yona ithi osanda kukhethwa ukuba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mutswangwa ufuna ukuba ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7, ndona okhuluma uGift Sonduku Mpokando. Basakazi nithanda ukuthi ngike ngiphawule kakhulu ngodaba lolo luyenziwa nguhulumeni okuyisihluku esingakaze sibonakale kwayena umgabe ongangayenziwa. Ukuthi sengaze ephuce laba esithi ngama-tax owners isinkwa ngoba usefaka ozupho. Ngike ngabona laphana uMnangagwa iposta esithi yeye usethenga ozupho abayi-500. Akusiduty kagovernment ukuprovide abantu nge-transport. Ujubi kagovernment ukuthi ecreate imisebenzi abantu besebenze. I-transport industry ufanele kube ngabantu ikakhulukazi abamnyama bezithengela amatekisi bezichovise ukwenzela ukuthi belale bedlile. Ngoba iteksi letekisi ayikhiphayo emgwaqweni efaka uzupho, iteksi yayilo driver, iteksi yayile khondekitha and iconductor leyani iyabe i-feed ifamily ifundisa ingane, udriver uyabe efida umndeni wakhe ney'ngane zakhe kube ne-owner. Iteksi eyi-one ibifida imindeni eminingi kakhulu kodwa yena wakuthatha isinqumo uhulumeni sokuthi lakhipha amateksi emgwaqweni. So ngiyacabanga ukuthi ube fanele sithathe esibhekisise lesi sinqumo sakhe sokuthi akabisele amateksi emgwaqweni. Ayikho le nto yezupho yena amathuba omsebenzi abantu besebenza, hayi ukuthi ayedizacreate ngozupho. Uzupho asimdingi ngoba angiwumboni usizo wezupho. Abisele amatekisi emgwaqweni. Ngiyabonga.
Sanibonani, salubonani basakazi be-Studio 7 okubingelelayo ufiselane le komadlambuzi emlilini lamthi. Ngithanda nami ukuhlaziya inkulumo engizeni ikhuluma utobani Gawule baba lo bathi uGawule weZANU PF. Ubale ukuthi ukungabizwa kweZimbabwe umhlangano wedemocracy nguBiden bona abezamkhefa abalandaba njalo kubonisa ukuthi khona bayaqindezela but engunanzelela kuye lwanu baba the way akhuluma ngakhona akalandaba ukuthi kwenzakalana elizweni abantu bahlupheka kanjani ngoba uthi khona amazwe la asilwisela ukuthi ngoba sathatha umhlabathi kanti umhlabathi lo ukuphi njengoba sisemazweni thina sihlupheka kangaka abantwana bezimbabwe begcwele amazwe wonke lapha engaphandle bengenawo lo mhlabathi ukuphi lo mhlabathi owathathwayo othi khona amazwe la aphesheya lwela ukuthi kudina abantu bezimbabwe bathatha umhlabathi wathathwa wasiwanga kuyabonisa ukuthi khona umhlabathi lwana wathathwa waphelela ezandleni la upresident wabhika manje mnanga kuzothola namapulazi more than 10. Ubonga ama ministers athola nama plaza more than 2 or 3 kodwa abantu ku ground labo abayiwo okwenza ukuthi amazwe lamanye afana nabo United Nations egcine sezama ukuthi efake emasanctions ukuthi kona bekhulule abantu abahluphekayo ngoba kuba kwabantu bebengahluphe bengasoze bephume bengaphandle kwamazwe iyo lento efuna ukumtshela ukuthi kona lo mhlabathi kona sinawo thina siwuboni ngoba nanku ulento uzowezana futhi omunye laphana umpofu uhamba sisekhwangela umalunga ngalapha emhlabeni umunye nayo lo wabe sitshona sebegijisana nomqondisi service amapolisa intaba zinduna futhi bewukhwaka ngenkani ngoba bengeyithanda
ebile lanjalo linjani abantu bakithi linjani yonke nje liyaphila abantu abaphila abantu izikhalazo nje nazo nje kwizikhalakhalazo ngilakho okothi kanti thina zezinyonyo siyadizayina ematempeleni nemigezi umgwaqo wakhona ayilungisa umgwaqo wonke elungiswayo usemashonaleni because onto kula umgwaqo olungiswayo usemashonaleni kanti thina emigeni madebe imigwaqo yethu kambe sizandizani zizinyonini awuhulumende uhulumende onjani kati so kunini into zonke ezisenzakala kuqala sasekubona ive mdala nisakhula mina kokuthiwa kubuye odokotela abazophala ezakwazi amehlo zonke iwozo kuthiwa semashonini kanti thina sinazalukazi amadebeni nemigezi ungathi ufike uzothiwa kulo muntu ozobona abantu amazinyo uto wenza njani njani ozocheck-a imizimba abantu sodokotela babuya ngaphandle amavolontiya bonke basiwale kanti thina asilazi abantu abagulayo le emadebeni hhayi i-government le kumele ubheke ukuthi siyayibona isitsotsi sonke esenzayo i-40 years down the lane siyababona ukuthi bayenzani isitsotsi abazenzayo it's not good man kunini kanti sincindezelo kuncindezelo ezindlela lezinto hayi khona hayi siyabona nje kodwa kuyasihlukumeza lokho kwinto kwakhona kodwa siyakubona kodwa kuyasihlukumeza
studio 7 ngu-Allen Nyathi ukhulumayo ngiyalibulisa lonke studio 7 ngiyalibulisa lonke ngezindawo zonke balaleli baka studio 7 lapha elikhona ya ngizongena kule ndaba enjengobaba uBiden ubaba uBiden uthethe unyathelo oluhle kakhulu ngokubana ma ubona ukuthi umuntu akalunganga abantu bake abaphathi kahle uyancindezela uyabumbizelane emhlanganweni omkhulu kangaka oqakathekileyo ubiza abantu abakhokeli abalunanzelelo labantu abayazi ukuthi baphethe kahle amalungelo abantu hayi khona lowo ncindezelo njengogawule yena nje asazi ukuthi kade kumbe yena kahle kahle ngabona vele wazalelwa khona leMpumalanga wazokhulela ngapha esiNdebeleni egasi lakhe asiko labantu besiNdebeleni ugawule lo hayi ukhohlakele mane ungumuntu omdala mane ukhohlakele gawule lo ukhohlakele loba nje istatement sakhe esikhuluma ezokuthi hey izano kayibizwa nge-America itheni itheni uyezwakala nje ukuthi hayi ngumuntu ophathwa ngamahloni bagcoka amankerwane mpela baphethe amahloni uBiden ubatshengisele ukuthi ngumbuso onganakekelela abantu eyi alike liphathwe ngamahloni bantu bezano mani nomnankagwa wena lowo like liphathwe ngamahloni umhlaba ulibonile nonke ukuthi hhayi alinakekeleli amalungelo abantu
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-United Nations usuchotoze iziphathamandla zakwele Libya ngokuxotsha iziphepheli kulelo lizwe. I-AFP ithi umkhokheli webutho ophethe intambo zikamongameli ngemva kokugenqula uhulumende welemali uKenel Assini Goita usethembise umanyano we-ECOWAS ukuthi uzawupha umhlahlandlela wokhetho olukhululekileyo ngozibandlela. Singene kudaba lweMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Ngokubika kwenkampani yezindaba iReuters izolo. Ithi lonyaka kuphela sokubhubhe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 450,000. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Udanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama vaccines enelisa ukuvikela aphiwa abawafunayo kungelambadala. Ngibona njalo imibiko yokuthi iOmicron ivariant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqhubu kwayo iCOVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela amajekiseni okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngani uzaqhubeka kumemetheka ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane nekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo labangane endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelo ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunene?
Indaba yokuyasaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abasabanga wona la ma-jekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngike ngakhuluma labanye emsebenzini engisebenza labo, labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba. Omunye engikhulume naye sithi uyahlaba, besiyahlaba namuhla, abantu bekhanya bewathakazelela. Kodwa bakhona abanye vele abathi ah, mina ngasaba wona lana amabili awuqala kumbe yodwa yena lani qala nyabe ngisaya kwenzani futhi. Ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko nayo ephumayo edonsela abantu khatshana lama vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama iminyaka emihlanu kusiya ku-11 balakho ukuhlaba, abale minyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama 18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo amajekiseni wona lawa. Kodwa abaningi bayesaba ukuhlaba.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kusenjalo inani labantu ababulawe isiphepho esilamandla esidale umonakalo omangalisayo ezabelweni eziyisithupha ngolwesihlanu selikhwelile njalo selibalelwa kukhulu. Isiphepho lesi iTornado ngesiNgisi siqothulesa levula yaKansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee laseKentucky lapho esibulale khona abantu abedlula amachumi ayisishiyangalombili 8. Ngokubika kukasiba lukhulu walesi sabelo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abangu-2138 belomkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabaningi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.